sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla leMDC Alliance lithi liyakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto eziningayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka wethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo ngumnumzana Ansa Malinga ohlala eziqalabeni eLubane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazo kuyazivikela. Kwehlile amakhiwo abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela kunemba bethina siyayenzani.
Umnumzana Simahedwa Manyenyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho esixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abathone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokunga hambi emphakathini nanxa sokuvuliwe ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini ndalokho okuthiwa ngama-mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo so hayi siyazivikela sibili lokugeza siyageza lamalemoni siyanatha ambili sama lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Machazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba usizo lwakhona luzobancane njalo angikhumbuli ukuthi banemishini enele ukuthi abantu betestwe nje. Okusele ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu. Asazi ukuthi bazovimba kanjani o bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze besikele. abanye njalo bazofa. Kodwa ke ayi ake sithembe yona inkosi iyozongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa. Akunamithi, akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni. So into ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo.
Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esabelweni seMatabeleland North okuhlala umnumzana Morven Ngwenya.
Geza sibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza, yonke into iyageza, imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha geza sibili ubona ukuthi sikuyarabha kuzwayo. Yikho ke uzigezele ungajahanga uwemzuzu engakwana 20 minutes. Isepa madoda, isepa sanitizer ngayikhona ukuthi kuphela iyabiza lapha abalayo mbonekani ngamadola awemelika eZimbabwe. Uzima uzima ke lapho, hhayi abantu kabaphephe. I-social distance yona liyana iqakathekile, amamaski egqoke watshwe ayinwe.
Umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19.
Mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke, every 1 hour.
UDokotela Xolani Ndlovu osebenza eMpilo Hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19.
Coronavirus ayikabile treatment, ayikabile vaccine, so oqakathekileyo yi-prevention. So uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya, hlala ngkhaya. Uhulumende ngabe seliftile kancane ama lockdown measures etc. Kodwa kuse muntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yipi ipart azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane. So ama measures ona lana, social distancing, washing of hands, wearing of mask, ungabi in a crowd when you don't need to be. Ungaphuma ungena etown when it is not necessary.
Abantu abaningi abatholakala belomkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni achiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlupheka lapho ababehlala khona.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukaNtulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokheli we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Jamisa, okhulume loZulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally, uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungele lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka eZimbabwe, ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla le-ZANU-PF embusweni. Kodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana nokuginqula uhulumende ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga West edala lepalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. USibanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona. Okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona, kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona. Wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani. limbiza kayikaxwathi ke kwanela sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona iaction yokulungisisa ilizwe ivelela ngapi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulungile.
Ye baba Juma uyambuza lapho uyakhuluma ubaba uSibanda.
Mthembo into khona inye since baba lozibuse kwela kithi eZimbabwe into zonke esisizenza sizihamba ngento le bathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into constitution eZimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha eZimbabwe okathezi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona abakwenza beMDC ikubona belama seats eParliament abalawo ngoba bakhankasa labo bakhankasa kona bazwisisa ngabantu ababazwisisayo wabavotela ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha uMP ebhinga kona futhi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela yokungena embusweni nayo yena leyo lezi ezindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya ama-shortcut ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi kade kona hayi akukaqhwathi vele akuqhwathanga kuyaqhwatha ngo-2023 sesingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokho hhayi yabese
ubudla ngidla ngibona lobo. Yeah, kodwa ngasikhangela baba Spanda sibona ngazana abantu bathi bahlupheka kumangalisayo. Ngakho ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane silandelayo.
Into ekhona dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokho azithengisela khona. Akasakwanisa ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emingayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho. Kabasakwanisa ukuthi imali eyo abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu babo into yokudla. Kabala mehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlubekile. So ngibona ngani mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini. Baka ngene street nomuntu onkuza ukuthi ufuze ukuhlalwe phansi ngilungisiswe ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili nendlela omoyiyo beze bemile lo-2023.
Baba Juma.
Ye. Mthembo, into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into lana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics. Ukuthi kona ngawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye umnyaka uMinister of Finance at that time kwangubaba uChinamasa ekhulumela ukuthi hayi ilizwe la mali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident wayekhona ngesikhathi lesi umuyi ubaba uMgabe wathi efika kwakirali wathi hayi ekela ngichaza abantu wathi hayi akona nto enjalo i-bonus izabhadala dingani imali kodwa kwananta ukuthi hey kuchaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhono mefeza ngoba leyo mali yabiza vela ngayo. So kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa uMnangagwa is biting the bullet straight la. Bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuza gcina sekulunga.
Lapha sizwe uMnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo Mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF. Bebexoxa le-Studio 7. Le Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz shortwave. Singangeni kusigaba esilandelayo wathi sibone ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zePhelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngotsika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lo, kube labanye abatizanoselezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okujiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba ozweze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo. UMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu, uMnumzana Machobala Ncube. UBhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba abakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo zishoyo ezesabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kuhlela phambili. Ukhangotika mntana,
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho baba?
Ukuthi kuqalise nini angisela qimbisi ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo akukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, akukhethi.
Lokho kwakuvele kusuka khona lango-1824 into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinda. Intaba zabathakathi abantu ngabe loya kwedlulise, bokuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo, induna labosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi ake lisincede bantu ezesikhensela linto esihluphile kangako. Besebedinga-ke bonabo bantu izanusezonezo ezihamba zidiliza izigazulezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayasizwa, bacuywe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kanguzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zase zingana zisakuzwisisi khonokho. Uma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, kuthi uma ngase kukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqweta lethu lapha ubaba Machobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthiwani nxa sikhangela khonokho-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, yinto engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo unezinto zobuthakathi, ule nyoka ulandelani. Umthetho awuvumi khonokho ngoba nxa usenziwa khonokho uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hayi nako kwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho, so labo bantu kufuze ukuthi babothwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abajiyeneyo ngokwenzakala eJolojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabotsika mtanda. Kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezijiyeneyo, kodwa abanye abantu bayakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudaba nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Kuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa, i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazwe, uNajon Dlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa, kanye loMnashe Mtutsa owebandla leZANU-PF. Saqala lo mbono kaNigel asizweni ukuthi yena uthen.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota, babevota besithi i-MDC izancedisa abantu, kodwa kwakathe sokukhanya ingani la i-MDC la yena oda. Kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa ukukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi yabo, kathe sokwenzakala ingxabangxoza yena le sikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma, kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate, abanjengamanye amaphathi, kube ne-diversity ku-politics eZimbabwe. Ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kune-ZANU-PF nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamaKuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke, and kathesi kuyathinta even thina khonapho kubulawayo, ngoba indawo eziningi siyahlupheka indaba yamanzi. Ngapha abantu bayala ephalamenti, ama-MPs they are being recalled.
Hayi, siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenze lo Ashley Funye, ingcwethi kwezombusazo.
Abaqhubekayo asilale lokuthi ngokutamisa, sizazi ukuthi ngokubathela lokuthi ngomali bese ufulayo ukuthi lize lilunge, siyamele sihambe phambili.
Sike sayenza ingqoqo labanye abasakhulayo, bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqale ukukhangela amanye ama-options, hhayi ukuthi sivotele abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Okuyiqiniso, because the community made elector leaders ayo, and my elector leaders akumelanga ngile elector leaders bese ngone political party kuze abavotele political party but abavotele umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamaKuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona ba-right wing and because bona balidelani position, thina asileli position because asilani layo. I-position ye-opposition ngeke ibe yiyeza lesipila okungcono eZimbabwe. Ukulwa noku-exposa into ezinjenge-corruption because and
isizelekisanduku. Hayi, siyabonga Funye. Asizweni ukuthi abatsha abakubandla leZANU-PF bakubona njani lokho. Sixhume uMnashe Mtutsa.
Ngifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayikhona yethu bewusuku, ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumele bevuye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla leZANU-PF sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately, the people are not going to be able to be concentrated on holding the government to account. He has not done that. Instead, they are busy fighting each other.
Hayi, siyabonga Mtutsa. Zulukandaba, siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama voice note ku WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka Dr. Nandlovu, umlaleli we Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane loChamisa, bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla, ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa badinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hayi Zulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngolwesibili lapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lisayo ngiyenjabulo, igama lami nguMike Hove. Thwakazo muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sidede kancane sinike linkundla uNtukamelinkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapha elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithola encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa, abakwa-Israyeli babubula ngenxa yokugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, no-Jakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo benzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ungabona ubugqila lobo basuka baba mkhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njengoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ngingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi le themba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa insuku zase ziningi babedweka abantwana bakwa-Israyeli, mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila bezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Lapho sihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo. Kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azilenwele zisemakhanda ethu, uza kusilalela. Ngabadanisanga abantwana bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthe ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobo, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sikuye. Uza sinakekela kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni Baba Thixo Ingcwele, sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uJaka Elidala Ntukamele Khomo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.